Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 walwesithathu mhlazi ku 30 Mpandula 2020 ng Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belesigcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa abantu abangamakhulu amane 467. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bathukana kungxoxompikiswano lapho abehlukane khona ngembono udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Uhulumende uthi izikolo eziningi sezivuliwe kusukela uthange ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awokuhlola ukukhudumala komzimba okwandise ukukhomba ukuthi umuntu ulegcikwane le-coronavirus.
Uhulumende ukhulumile ukuthi isikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlola abantu abangamakhulu amane 467. Lolu gatsha lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Asebelegcikwane leli sebezinkulungwane ezilamakhulu ayisithiyagalombili lasikhombisa 7837 ababanjwe leli gcikwane balithelelwe elizweni, kubika ugatsha lwezempilakahle. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bathukana kungxoxompikiswano eyenzwe izolo lapho abehlukane khona ngembono etshiyeneyo egoqela udaba lomnotho lomkhuhlane we-COVID-19, baphoselana amazwi aqatha ukungakaze kubonakale kulezi ngxoxompikiswano. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokufuthelana okukhulu phakathi kukaTrump loBiden, njalo badlephane inkulumompikiswano le iqalisa yaze yayaphutsha. Ababili laba baqale ukuphikisana ngodaba lokukhethwa kukankosikazi Amy Coney Barrett ngomongameli Trump ukuba ngomahluleli weSupreme Court kulandela ukubhubha kukaJustice Ruth Bader Ginsburg. UBiden usole uTrump ngokwenza lokhu esithi ozanqoba nguye omele akhethe umahluli omutsha. Kodwa uTrump uzivikele esithi isikhathi sakhe sokuba ngumongameli asikapheli. Ababili laba baphikisane njalo ngodaba lomnotho, uBiden esithi uTrump usewubulele iningi lalahlekelwa yimisebenzi.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would.
Uhlelo lwami ngakhethwa luzavula imisebenzi engu 7 million phakathi kweminyaka emine. Njalo umnotho wethu uzakhula nge 1 trillion ngoba sizaqhakathekisa impahla zakuleli.
Kodwa uTrump uthe umnotho uqhuba kuhle phansi kwakhe.
They had the slowest recovery since 19 economic recovery since 1929.
Phansi kwahulumende kaBiden lo Obama umnotho wasadala kakhulu kodwa phansi kwami umnotho uyakhula njalo impilo zabantu labamankampani ayathuthuka.
Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks.
Vaphinde vadlephana ngodaba lomkhuhlane we-COVID-19 uBiden esithi uTrump uluphethe buchapa loludaba.
One of the last big rallies he has, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no.
UTrump gazihluphi ngabantu, usihlupha ngaye kuphela. Yikho esenza imihlangano lapho abantu abaminyana khona. Udaba lwe-coronavirus uluphethe buchapa ngoba abantu bayaminyana kumarale akhe.
Kodwa uMongameli Trump ukulandule lokho wasola uBiden esithi ufuna ilizwe lihlale livuliwe abantu besesaba umkhuhlane lo kulokuthi basebenze bavuse umnotho.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Sesakhe umnotho oqinileyo ngoba savala ilizwe ekuqaleni kwegciwane leChina leli. Kwangelula. UBiden wayengafuni sivale ilizwe. Wayelahlekile.
Ngokufuthelana obekukhona uBiden ucunukile wagcina echaza uTrump njengesitandari. Uthe njalo ungumuntu okhetha abanye ngemihlobo waphinda wathi ungumdlwane kamongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin. UTrump ukulandule ukuthi ukhetha abantu ngemihlobo. Uphinde wasola uhlelo lokuvota ngeposo esithi ibandla likaBiden elamademokrasi lihlose ukuqilibezela kulolu khetho. Abanye ekade bebukele labo bathebe kulokufuthelana okukhulu kulimpikiswano. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi yena uyibone njani.
Ngibona ngathi bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengagxili ukuthi bazozilungisa njani. Befuna ukuthembisa nje ukuthi bazalungisa kodwa ukuthi kuzolungiswa njani amboni ukuthi ba kuchaza baphumele egcekeni.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe esibukeleyo umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona ngathiwa uBiden ubuya lama points lama facts and ukhanya ngathi uyenza iresearch yakhe. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuzwa khona akufunayo.
UMongameli Trump lo Biden balezinye njalo inkulumo mpikiswano ezimbili okumele bazenze ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 3 ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Daba lokudonselana isigodlo sebandla leMDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba osekubangele ukuthi lolu daba lungaxazululeki ukuthi umthethwandaba ophakemeyo wethula isinqumo sokuba ibandla leMDC libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2014 okuyikho okuthiwo ngabasakhulayo abalihluthunileyo le abahluthune lesi sigodlo. Lolu daba soluthiye amacele omabili eMDC esemadasadasa esenza isizengelezane ngoba abanye bathi mpela akubanjani kodwa abanye ikakhulu abakubandla leMDC Alliance ngabathi ngeke babuyelelane. Labantu asebebaxotshise edale lephalamende lokuba ngamakhansila. Sixoxe lomunye wabasakhulayo bebandla leMDC Alliance umnumzana Thamsanqa Ngahadebe laye owaxotshwa ukuba ngukansila weHarare libandla leMDCT.
Ngingenanga ngoba abaqala ukungena i-department ilungisisa owayo okwe-UN likhuluma
Manje nxa usizwa bathi kwenziweni sike sezwa kuthiwa khona bathi uMakhuphe loTshamisa kumele bakhulumisane kuloko kuyilo yini udaba lwakhona kumbe kukhona okunye abakufuna
mina ithi yona okuqala kwayo ula ukuthi ingene phakathi ukukhulumelana kunekhona kulandela bafuna ukuthi banye babone ukuthi sesikhona yini sonke abaka-2014 ngoba akukhanya abanye babezama ukuthi bazenze abantu ababethathe ka-2014 bona bengekho kuyo bangaqala babe khona labo bantu ababathathe ka-2014 then sebedecide ukuthi kumi njani.
Sike sezwa umnumzana Douglas Monzora esithi yena kulabanye abantu abaphakathi ababanjwe ngamandla ukuthi bengaphumi ehofisini. Kungaku liqiniso yini lokho?
Lokho kangilo qiniso kwamba lokuwelelana kwamayouth wonke nandawonye ngesikhathi se-Congress ka-2014. Ayiwelelana ube khona phakathi kwama-structures labo akade sebeye ku-MDCT nabakade besale ku-MDC Alliance bawelelana ukuthi hayi yadibonisane uma lifuna ukuthi libe khona la ngena bangena so akula muntu ofoswe yiganya muntu ukuthi
sike sezwa ukubana umnumzana Monzora uhambe emthethwandaba wayaphiwa amaphepha ukuthi basuke kuhamba njani la?
Iqiniso uhambe ukuthi bazama ukwenza ukuthi basuke kodwa ngikhuluma njengokubona kwami ukwenana okwenziwe lalaba kuhambelana naloko okwaphuma kukhothi kuthiwa ikomiti yangkhona mayenziwe kusetshenziswa i-structure ka-2018 ngalokho uma kusetshenziswa i-structure ka-2014 olube khona nomo ukuthi ukuphambanisa ukubekho banaba abantu abaku-structure ka-2014.
Manje bona labo abasemahofisini baphila njani, badlani, badla ngaphi njalo bageza ngaphi?
Laba bantu abasemahofisini vele mina kulabantu akade besetshenzisa ukuthi bagcine ihofisi abaku-MDCT besebenesikhathi benganikwa kuhla then laba abene besuka ku-MDC Alliance thina bande labanye sizama ngalonke ndlela sibalethele okukuhla ukwenzela ukuthi ndawonye lalaba abakade bevele bekhona.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngosakhulayo webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi izikolo eziningi bezivuliwe kusukela kuthange njengalokhu obekufanele kwenziwe ngaphandle kwezimbalwa ebezingela ma-themometer awokuhlola isikhudumezi somzimba esiyandise ukukhomba ukuba umuntu engaba elegcikwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wethule umbiko lo izolo ngemva komhlangano wedalele cabinet. Umtswangwa uthe izikolo ezingalamanzi zivinjelwe ukuvula ukuze kwakhiwe izikotsho. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa uthi yikucitha nje isikhathi ukuvula izikolo khona njengoba iningi lababalisi likhalele umsebenzi. UMatsidirwa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukuvumela abanye abantwana befunde abanye bengafundi ukwephula isisekelo sombuso.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeleholo. Yes, uvumile la uminister wa information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we COVID-19 ezifana lama hand sanitizers lama face mask. Yiko kadisivile sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana be bengakatestwa nxa impahla zonke zonalezi zingakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi katesi abantwana bona laba kunezonalezi izikolo ezingela ama-thermometers lokhe behlangana enxa sebethelelane umkhuhlane we-COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama-advices avela kuma-unions. Ingozi esibili sikreatwe nguhulumende.
Umphathi Ntambo uthi izikolo ezingela manzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapha?
Ikakhulu zisemakhaya lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-Section 56 ye-Constitution elizweni leZimbabwe ikhuluma le equality and non-discrimination. Ikudiscriminator abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga ba-benefit i-education yet abantwana bona lawa bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-Section 75 ye-Constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke then angalungisa ama-challenges wonke wona lawa then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imihloliso?
Yes, uhulumende lokhu ezithulele asikatholi i-formal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations. Yes, siyabazwela sibili abantwana bona laba kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa umunye umntwana yethu umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhala dalela i-school fees yena engadlanga yena ecabanga back ukuthi ulezikwereti about 3-4 months ukuthi akakwani bhadale ama-rentals ewazi ukuthi angakhwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela engagezanga engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imisebenzi until uhulumende aze abaholise imali enileyo.
Lo ngumnumzana Nation Mazitirwa isikhulumeli inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi ukhetho lwama-by elections alusoze lwenziwe lumnyaka ngoba kule gcikwane le-coronavirus elizweni. Ebuzwa yileli phephandaba ukuthi kungani ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lwathi ukhetho luzenziwa ekupheleni komnyaka ngenyanga kampalakazi, ukazembe kazembe uthe laye wamangaliswa yile mbiko ngoba umele ethule amalanga okhetho ngumongameli welizwe hathi izeke. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunokuxokozela endaweni okugadwa khona amabhasi aya emaphandleni ngomvulo lapho aqale ukusebenza khona ngemva kokumiswa okwenyanga ezedlula ezinhlanu ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, basakazi besitho 7 labalaleli. Miligama lami uKK ngapha ngaseSouth Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMakhube noThamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uThamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Gijimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamelanga vele asuthe intambo kubo uMakhube labo lokuzeli. Yabokomisi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yilida masinya. Waphambanisa ubaba uThamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhonza ukuthi abantu balayele ukuthela uThamisa uright. E-right kuphi ngophambanisa iparty. Iparty ayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uThamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uThamisa. Nguye okhoza yonke le ncutshu ncutshu engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMakhube noThamisa abahlangane. Unini uMakhube bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uThamisa engavumi. Wazi wathi ukuthona uba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMakhube endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto uba uThamisa esebizwa uMakhube ngama-dissident. Ayiyekwe le nto vele ihlale injalo yazi. Kuncedisa ukuthi uba uThamisa ukuthi kungakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba noThamisa ngabahambe naye. Abafuna ukusala uMakhube ngabasale naye. Choice yomuntu. Yabo.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha nePlumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando ukuncoma othisha bathayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela ngithi hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembhobho amapholisa namasotsha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshanyelwa ngenxa yokuthi abalambhobho. Konke labo nensi labo doctor abahlala ezindlini. Ithatha amapholisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana labo thisha mina mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher. Uminista udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndidlula kancane laphana endabeni lwama youth MDCT lawe alliance ngithi lokho abakwenzayo kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground uMakhube uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle even la uNelson Thamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC alliance labo bengene beku Congress bafaka emkhahlilela kude leyo Makhube. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke abeStudio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezula kwendaba ezeZimbabwe. Ayizona iy'ndaba zamazo, iy'ndaba zokuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza. Shumakameli ingxawangxoza eyenzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu bemsilele kuhlunga ngawuhamba nje. Hhayi, besicela ngabe singathola uncedo, sithole ukusiza abantu beZimbabwe, sithole ukukhulula ngoba siyafisa ukusebenzela izinto kodwa
kunjani sisekuseni? Hayi, mina ngiyaphila ngoba besiqhele ukuthi ngisibuzele uminista othina bathi inasa i-pension fund imali esisiholayo asahambelani nemali yathi sisiphathana i-US dollar 10. So besiqhele ukuthi sizekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiphiwa le $600 a month engathengi ngitho i-10 kg yempuku umuntu kuthiwa aphile ngayo because amanye ama-pension fund a-under IPIC ama-actuaries zabo ase-re-evaluate i-US citizen dollar currency ukwenzela ukuthi abantu bephile. And lo baba uShoko nguye ongu-president weyunini yama-pension yakhe. Sela le mbuzo ukuthi uthini nxa ebona imali esiholwa ngabantu ezingasathengi iminyaka yonke sikhontribute. So sikhwela Studio 7 ukuthi lisi ranele i-program eqondana ngakhonoko ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuninjani. Because kulokunzima la ngiyabonga.
Ngingathaba kuStudio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele
usibani ukuthi lokuzeni lo uthwamba lo umoyo lo lokazi uchamisa kazifaki ubokufunwa ngudoctor Nkululeko Sibanda yikho sibili uchamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngudoctor Sibanda uSibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithe samvutilayo uchamisa wawina umakhuphe waluza saka bengasibambi ngamandla izaluphile labo Thokozani Gubhe labo Monzura labani team yakhe leyo akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana lezaluphile njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi khona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngingathaba kakhulu uma lingakhuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale beze odeni moyo labo labo Thokozani Gubhe labo Douglas Monzura labo beze konke labo asibafuni atibadi mina yimi lami ngifuna ukufaka intokozeni hey into enziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokho bakuthatha ngaphi abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla lezanu PF yabo asibafuni odeni moyo labo labokhuphi labo asibafuni because abala lukho abangasenzela lutho abalanto abangayitshintshi ilizwe gabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke gaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele Cameroon sezisole ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo uMaurice Kamto ovalelwe endlini yakhe okweviki ngamapholisa ezomvikela. Ixuku labesifazane beMalawi seliguqule impilo yezakhamizi ebezingakaze zibe lamandla kagetsi ngokubafakela amandla esola ezindlini lasezikolo. Omama laba abaziwa ngokuthi ngosola mama bafundiswa kwele India. Uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weleMelika Mnumzana Joe Biden bebemisane kungxoxo-mpikiswano yakuqala izolo ebusuku. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.